Ingabanga zekhona ebandleni leMDCT ngodaba lokuthi ngubani osethethe isikhundla sikamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai phakathi kwamnumzana Nelson Chamisa lonkosazana Thokozani Khuphe isichaphakele kumalunga lenkokheli zalelibandla kwele South Africa. Ukucwayisisa okwenziwe eStudio 7 kuveza ukuthi phakathi kwenkokheli zalelibandla kwele South Africa sekulokudonselana okukhulu phakathi kwalabo abasekela icele likankosazana Khuphe labasekela elikamnumzana Chamisa. Umbiko othole Studio 7 waqinisekiswa yilabo abangathandanga ukuvezwa ngoba bengelalungelo lokukhulumela leli bandla. Ukhombisa ukuthi inkokheli zaleli bandla sezivumelene ukususa esikhundleni okwesikhatshana umgcinisihlalo weMDCT kwele South Africa umnumzana Chief Ndlovu lelunga leNational Executive Committee umnumzana Khalipani Pugeni ngenxa yokuthi basekela unkosazana Khuphe. Kodwa-ke umnumzana Pugeni utshele Studio 7 ukuthi imizamo yokumisa okwesikhatshana yisenzo samandlwane esenziwa yilabo abaswele kokwenza ngoba yena lilungele idala laleli bandla.
Umbuzo wakho ngawuphendula kanje ngithi hhayi angikho suspended, akulanto enjalo. Ngabantu nje abathabe kakhulu nje abafuna ukukhuluma into yabo, kodwa hhayi ayikho nje into enjalo.
Enkulumeni akayayiqhuba le Studio 7 ngenyanga ephelileyo, umnumzana Pugeni wakubeka kwacaca ukuthi ngokomthetho wesisekelo sebandla lakhe unkosazana Thokozani Khuphe nguye okufanele athathe isihlalo sokukhokhela leli bandla, hatshi umnumzana Chamisa. I-Studio 7 ikhulume lobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla leMDCT kwele South Africa umnumzana Thurston Ndlovu, yena ongathandanga ukuphawula ngokuthi ababili laba sekuvunyelwene yini ukuthi bamiswe okwasikhatshana kumbe hatshi. Loba kunjalo umnumzana Ndlovu uvumile ukuthi kukhona ukudonselana, kodwa wathi bona njengeviyo laleli bandla kwele South Africa basekela umnumzana Chamisa.
Yebo, liqiniso ukuthi kulabanye bethu abathanda ukungahambisani lathi le MDCT, le migomo le MDCT, bayakhuluma kumaphephandaba, bayakhuluma nje kumedia. Asikho isidingo sokuthi baze bakwenza umsindo, baze bayenze okunye okungathi bafuna ukuba lodlakela.
Ukudabuka phakathi kwenkokheli zalelibandla okukhanya qhubekela phambili sekulethe kudana kumalunga leli bandla labantukazana abebefake ithemba labo lombuso okhululekileyo ebandleni leMDCT. Esizalwane seZimbabwe unkosazana noMathemba Ndlovu wathi kuyadanisa ukuthi inkokheli zeMDCT azikuboni ukuthi ngenxa yothando lwezikhundla sebegcithe ithemba leminyaka ngemva kokuthi bebaningi ababulawayo, batshiselwa imizi, abanye basala bezigoga ngenxa yokusekela imizamo yaleli bandla yokuletha inguquko eZimbabwe.
Mina into engiyibona isenzakala kwe-MDC between uChamisa noKhuphe angiyiboni ukuthi iyasebenza. UChamisa bekumele ayekele uKhuphe athathe izintambo njengoba kade engu-vice wakuqala. Lokho sokusenzeka thina asikwazi ukuthi uhamba njani and asikuboni ukuthi kuyinto enhle. Sesibona ngathi ukumundezela kwabantu besifazane ku-politics.
Abaningi-ke bathi kusobala ukuthi isiphetho sokudonselana kwamnumzana Chamisa lonkosazana Khuphe siyaphetha leli bandla selidabukene phakathi ngokusemthethweni, okuyinto abathi izahliphawule obala ukuthi iphupho leMDCT lokubusa ilizwe selihle achabalala. Kodwa-ke abanye bathi kabalahle imbeleko ngokufelwa njengoba iZANU-PF layo kukhanya izabe sidabukene phakathi laphakathi ngesikhathi kuyiwa ekhethweni. Melestudio 7, Johannesburg, South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.